Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 11 Mbimbitho 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le MDCT liqoqa ukujengisela mhla ka 22 kuyona le inyanga. Kambe ibandla le Zanu PF lingaba lilungiselela ukuqilibezela kukhetho oluzayo na.
So ingqobe vele isala kuZimbabwe Electoral Commission ukuthi inhlanganiso ezimeleyo kumbe inhlanganiso ekhothamela ibandla elibusayo le Zanu PF.
Umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa wethekelela isigaba seMathebeleland South.
Kwamukelwe ngemanga singakuthi ngama mixed feeling.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le MDCT liqoqa ukujengisela mhla ka 22 kuyona le inyanga. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tswangirai utshele intatheli izindaba ngolwesine ukuthi baqoqa ukutshengisela besola ukonakala komnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Ambona umpasonto embi kakhulu iloba ngazi nje ukuthi aphumelela kodwa ngasikele iconstitution entsha yeZimbabwe iyavumela abantu ukuthi bajengisele bekusebenzisa khona lokhu okubhale iconstitution entsha yeZimbabwe okuvumela abantu ukuthi bajengisele ukufisa ukujengisela indlela lokuthula.
Kodwa siyabona ukubana kade waqalisa umnumzana Tswangirai esithi akutshengiselwe kungaphumeleli. Ubona ngani kuzaphumelela yini kade?
Ubona zani yikuzama nje kodwa ambona ukuthi ungafanana nje lokwakudalela khona kwabo 2000 labo 2002. Uba lezana shuwoyi lamani lamaningi ngoba i-labor yayiqinile. Abantu abaningi babeqhathiwe. Kadesi abantu abaningi abasasebenzi. So okwenza i-labor ibe ngani ayisayiqinile kakhulu. Iyayimqinisa kakhulu. Kadesi abantu abaningi vela abasasebenzi. Abantu abaningi ama-informal traders abanye vela abasebenzi. So mbona uzaba labantu abaningi kodwa mbona ukuthi uzaphumelela ngendlela. Okwakuphumelela vo-1998 lakubo-2000 lakubo-2002.
Kanti khona vele kwehlulani ukuthi kube lokutshengisela ukungenzakala njengalokhu okwenziwe kukhokhelwa ngumnumzana Ivan Mawarire.
Yambona zani laphana nxa sikhangela asikuthi ngumawarire wenza ukuthi uphumelele kuphela ngoba amatija ayesiqayikile yiko kwenza sekuthi into lani iphumelele. Ngumakela wathi sekwenze kwesibili sizama ukuthi kutshengiselwe kwesibili kwehlula sibili ngoba amateacher ayesebile le msebenzi amasiko sebenzi ayesebile le msebenzini. So laphana kwaphumelela nje ngoba wakule strike enye ivele ikhona. Wathi sizama kwesibili kwehlula sibili ngoba amateacher namasiko sebenzi basebile le msebenzini.
Lo ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekebulawayo. Lokhu sikudaba lunye umnumzana Morgan Tswangirai utshele intatheli izindaba ukuthi ibandla le Zanu PF seliqalisile ukuqoqa ukuqilibezela kukhetho oluzayo. UTswangirai uthi uhulumende ufuna ukuthi kuthengwe imitshina yokuvotisa yama biometrics nguye hatshi inhlanganiso ye United Nations Development Fund ngoba efuna ukudinga inkampani efana leyenikhuvu etheswa icala lokuphathisa iZanu PF ukuthi iqilibezele ngokhetho olwedluleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ukukhokhela ibandla le-ANSA umnumzana Moses Mzilandlovu endawonye lengcwethi ecubungulayo zombusazo womnumzana Mlamuli Nkomo onguye osungula lingxoxo.
Lanxa singazithi imtshini ithengwe ngubani uyutsho kodwa iyimtshina enjani yona leyo isebenza njani iyakhona yini ukumanipulator kumbe ayikhona ukumanipulator ngakho ingqobe vele isala kuZimbabwe Electoral Commission ukuthi iyinhlanganiso ezimeleyo kumbe iyinhlanganiso ekhothamela ibandla elibusayo leZanu PF.
Mnumzana Ndlovu, ungasigqibela ke uhlelo lwethu usitshela nje wena ukuthi ubona njani lokhu okukhulunywa ngubaba uNkomo ubana imtshina ayikhathalekile ukuthi ithengwe ngubani.
Mnumzana lo Nkomo kakhulu ukuthi akhathalekile ukuthi imtshina ithengwe ngubani, but isolo ekhona lapha isekuphini khona yona iveki ivele abantu abasebenza khona baphezulu esingathi kuthiwa the people are earning money iyokuvela iveki. Uzafika ukuthi abaningi bakhona babefakwe izano silabantu abafana ngeDouglas Ngaramba olisota olembali yokuphatheka ezintweni zodlame. So lokho kulabantu esithi thina abanye esiphikisayo sikhangela ukuthi abantu laba bavele balothando lezano ngabantu bezano. Singeke sikhulume nge-independence ye-Zimbabwe Electoral Commission. In other words, kayikho independent. Into yakuqala amshiye uNkomo uyayivumeleyo ukuthi kayikho independent izekileyo. Ngoba kuthana ukuthi nawe kuthiwa abantu ababona abaphethe izeki bayavunyelelwa ngamabandla wonke azepolitiki. Kulingana nezane ingathi khona ngoba yona iyabusa. Kulingana nje asivumelelene abantu esibona bengasoze babe le nketha beyithabi lapha. Lokhu esingathi na-impartiality. Into yakuqala naleyo. Kube sesiba lento eziningi-ningi eziphathela lokhetho lolu ukuthi ayisikho nje ukuthi kumbe imishina leyi aziphethe ngubani nokuthi kunezinto eziningi ezenza ama-elections engabi free and fair esifuna ukuthi ngavele sikhuluma ngazo kuphela nje ukuthi mhlawumbe isikhathi kasavumi but thina benza kwelula ngiye phambili ukuthi khonoku nje ukuthi into vele sesizikhulumayo sesiyazikhulumela phandle kwelizwe e-America. So lokhu izani ngavuma ukuthi abantu abanjengathi bazwakale kumedia yabo iZimbabwe engasiyozani Broadcasting Corporation eyiZimbabwe Broadcasting Corporation kuzwakala imbono le khona lapha ekhaya. Ngenye into engakhomba ukuthi ama-elections aba-free and fair, ngoba ukuba free and fair kuma-elections kusho ukuthi abantu bakhethe phakathi kwamabandla abawezwayo ekhuluma bekhuluma daily abantu i-ZBC ZTV ikhuluma umbono wezanu PF. Kona kubana vele sokuveza ukuthi akasoze aba-free and fair. Even if izeki ngingazama ukuthi abe-free and fair angeke, ngoba kunezinto eziningi ezingeziphathela udlame olungabulukhona elizweni kathi sibabiza ama-youth militia ama-youth brigade nala. So ukhomba ukuthi vele bafuna ukwenza i-violence kathi sibaya-resettle abantu khonapho lokuze ema-area lapho abazi ukuthi khona gabala-support kwakhomba ukuthi bafuna ukurigga ama-elections. Lezi zinto eziningi-ningi eziphathela ama-elections. So ngiyavuma ukuthi ye into ize iqakathekile kodwa khaya lezi into eziningi izeki engasoze yazilungisa ngoba kuthiwa ziphethwe nguhulumente.
Hello ke ngumnumzana Moses Mzilani Ndlovu okhokhela ibandla le-ANSA ubexoxa endawonye lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo. Umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa wethekelele isigaba seMathebeleland South ngolwesine esiyasungula uhlelo lokulima olwe-Command Agriculture. Lolu hlelo ngolokupha izakhamizi inhlanyelo lemvundiso bese zisipha uhulumende ingxenye yesivuno njengembadalo. Umnangagwa ubikwa emukelwe ngenzondo ngabanye abathi bona bambona njengomunye owakhokhela umbhuqazwe wegugurawundi. Sixoxele sakhamuzi seMatobo umnumzana Angliston Sibanda.
Zakhamizi bezibuthene khona ngale ndlela engathi zonke zikahulumende anti kulo hlelo lukahulumende lolothiwa i-Command Agriculture okuthiwa uhulumende opha khona abalimi ama-input bese belima belimele yena uhulumende belimele uhulumende.
Wamukelwe njani?
Kwamukelwe ngemanga singakuthi ngama-mixed feelings. Abanye abantu bonke abaningi especially ama-members ezanu-PF labanye abantu bayakujabulela kakhulu ngoba lokhu hlelo lukahulumende abalusekelayo ababona ngani kuthiwa yilo luzenceda kakhulu ukuthi ilizwe liphume enkingeni eziyilo in terms of food security. Kodwa-ke abantu besigaba nabantu abaningi abakujabuleli ngoba lapho akukwenziwa khona ne-program ye-Command Agriculture emaphisa ngale kuvele kule nkinga yokuthi kuyalwiwa uhulumende le company ye-Trek Petroleum le-ATA bathathela abantu kuyamasimu abo bathengisela abantu bathengisela unyakenye abantu babotshwa lokhu kunamacala angakapheli abantu bayayethuselwa abantu bayahlukuluzwa abantu ngabe sihlala khona phana irrigation isindile abantu esigabeni abakuthandi abayijabulele i-command agriculture kodwa pho abantu basebenzaukungathwani njengoba sibuswa ngogodo sibuswa ngombuso kahulumende onganani nokuthi abantu bacabangane uhulumende onganakiwe nje ukuthi abantu bezwa njani bese kuthi kuphinde kube wese ngoba lobayalowo umsekeli kamongameli uvele ngumuntu abantu bemathebeleland abangamthandiyo kasimthandi ngoba nguye umuntu owayekhoya onguye wabantu wabanye abantu abakhokhe ababekhokhela igugurawundi bese kusithi khonaphane pepa baphise pepa lakho angithi kule bhulagwe khona owaphepho waphelela khona abantu bakithi so kuba nxaye kuya khonaphana yethu uzoyentsha iprogram abantu basuka bengakujabuleli bese besesaba bacabanga ukuthi ingxenye lokhulana okwakudala sokuvukile so ayisiyo nto ejajulelwa ngabantu esigabeni lanxa nje bona abantu bezana ufika fike ngakujabulela badiye kulokuhlela olutsha lukahulumende.
Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda isakhamuzi semadobo ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlelo amshweshwe
lamlela nampaba fobembula
ikudivana kuhlelo lwezemaphandleni igama onguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngisensango ensiza njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Elias Ncube ngokufuthelana osokuqhamuke kulindawo kubangwa indawo yokuhlala. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Yebo.
Kwenzakalani khona ngapho?
Lapha insiza thina sibuye lapha lo Chief Jahan sisiza ekho ukuthi sizohlala endaweni yakithi lapho sizalwa khona. Sasuka lapha thina ngama 60s sisiya eGogwe. Abanye thina bese sihlale eBhinga kodwa ngathi sesiphendukile ngoba uChief sebuyile endaweni yakhe. Manje usuhlupho sesilalo lapha ukuthi kule ndoda esiyitholi lapha inguteacher NCVS esikoleni sensango primary school. Indoda lethiwa nguShimu Mathe isizenza umnikazi wendawo kayisafuni induna ayisafuni thina esibuya lenduna usesenza njengani indawo singeyakhe ngoba uyayithengisa lendawo uthengisela abantu izakhamizi azifunayo eza kibo khona le mashoneni uyazithengisela indawo leyo ukuthi zihlale khona so kasafuni abanye abantu babuye bazohlala la usesilokhu esithumela amaphoyisa ezosibopha sihanjise eFort Jackson ukuthi sihlale okungalamvumo khathesi ngitsho nje kulabantu abang-8 ababotshiwe abathethwe lapha izolo sebeyekelwe khona ngaye sekuthiwa i-court yabo iyangena ngolwesine next week okunjengokuthi abantu lakhona sekumele babuye ngenyawo bazofika khonapha ekhaya angikhole ukuthi bazakwanisa ukuphumelela ukufika njengoba khathesi ilanga selitshona linje.
Cala bani abaletheswayo abantu laba?
Kuthiwa i-illegal settlement bahleli okungekho emthethweni utsho njalo yena ushemu kodwa laye khwaphe ehlale engakungalamuntu amphile indawo yonale thina sibuye le nduna bona bathi si-illegal security khonapho thina kodwa sibuye le nduna so asisakwazi ukuthi senze njani seziye sacontact induna ibithe yona ifuna ukuthi iye ekhodi labo ababotshiwe laba ukuthi iyeclaima ililungelo layo ngoba yena ushemu uthi kasayifuni induna lapho futhi kayifuni kafuni ukuthi kube le nduna lapho induna osesithi nguye ufike lapha 2000 ezofundisa esikolo khathesi kasafundise abantwana uyahamba every day ebhoda lento zephati abantwana kabafundi abantwana ungaya esikolweni sesekendari esikhona apha eduzane eseturn off yeshangane mine uheadmaster wakhona ukuthi abantwana abaphumenisawo ngapha vele abazilutho bafana lo grade 3.
Yona induna yenu Ncube lalihambelayo egogwe laseliphenduka layo kumbe lalihambe lodo?
Sahamba layo induna yayakhile egogwe uJahana uChief Jahana uKhumalo.
Lisuka khonapho uShemathelo wayevele khona yini ehlala esigabeni?
Hayi wayengikho ubuye ekhathesi ngokuzofundisa ubuye ngo-2004 ukufika kwakhe la.
Akekho yini ongalihlalisa phansi lixazulule lolu daba ofana mhlawumbe lo meli wedalela ePhalamende?
Ummeli wedalela ePhalamende uMP olapha uhambisana la yena uJaha Mshemu lo labo council abakhona bakanye la uJaha Mshemu lo ngoba mhlawumbe singathi badla bonke lezo zimali zokuthengisa umhlabathi ngoba bonke basayidela yena asisakwazi okokwenza vele mbele indaba sommeli siye kupresident maybe ngenye ngiyongayisekla down.
Ilibanga izakhamizi eziphatheke kubi ngalolu daba
okwamanje ezikhona kuground lapha izakhamizi singu 18 esifulayini yona leyo abakungene khona imfazi yona leyo ukuthutha kubuthwa kubuthwa kwabantu. Kodwa otherwise uma sikhangela ipopulation yonke ekhona lapha sesidlula ama-2000 abantu abacentayo nje izitendi zokuthi bakhe njengokuphenduka kwethu.
Uyasho Ncube ukubana mhlawumbe sokudingakala umongameli angenele kulolu daba nxa elalele kanye labasekeli bakhe obaba uMphoko mazwibani ongathanda ukuwafikisa kibo?
Mina bengicela ukuthi nxa besizwa abadala akababuye egroundini bazosilamulela kulubaba othiwa nguShembu, kumbe bamsuse sibili khona lapha esikolweni aye kwezinye izikole ezikwenye indawo ukuze thina sisale siphumule lathi sakheke esibethwe ngumoya endaweni yethu.
Hayi, siyabonga Ncube, sengathi lungalungisiswa ngokuphangisa udaba lwenu lihlale kuhle njengezakhamizi.
Hayi, kulungile baba.
Veli lalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi isensango einsiza umnumzana Elias Ncube. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Oliver lelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyabonga ntungamili. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lomhlabeleli uSandra Ndebele oselengoma entsha ethiwa ingoma. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Linjani bantu bakithi? Ngiyabonga kakhulu.
Ye, ungasitshela ngengoma le emnandi entsha ethiwa ingoma.
Ingoma isingu yami ezaba kudlalade lami iphuma izolo lokhu and ikhuluma ngayo yonke into nje. Wena uyazikhethela ukuthi kuwe kuyini okuhambelana nawe, ngoba ithi ingoma ngesiNdebele meaning a song, ngesiShona isithi ingoma as in the drum, nge-language yemgwaqweni isithi ingoma, kodwa ngithi yekela ingoma, don't take the drug.
Suyela kuzibandlela kusiya kunhlolanja ngayo 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 ngoma 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 ingoma ngoma ingoma ngoma ingoma.
Siyabona ukubana uhlabela lomunye lapha owumzo 7 ungasitshela ngaye kancane.
Ngizosebenza umfana osakhulayo kakhulu okubulawayo ehlalelayo. Ngakhumbula ngiqala ukuzwa ingoma yakhe esithi chuta 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 chuta. Ngabe esithi ya umfana lo kufuze ngiyenze something like because one isound yakhe yenye kufanele ze-Africa, njengabe lambikwazi ukuthi ngiyintombazane ekhanda ezamasiko. Ngabe sengisithi ngamdinga-ke sasebenzisana kuhle kakhulu. Ngale talenta kakhulu and kakabile edlalade adilethela amasingo kuphela and also zasebenza estudio kabudoktang e-Ostit Productions line uyawinela ukuba ngu-producer of the year nyakenye. Izinto yenza ividiyo kuthiwa ngu-Andy Carter. Andy Carter nangomunye ubhuda kobulawayo kodwa sehlala lapha eHarare laye futhi wawinela i-best cinematography last year khona ngapha futhi wena eZimbabwe, laye ngomunye oyenze zamakhamera oyenza kuhle kakhulu. So nisebenze nabantu sezingene phezulu kakhulu.
Ungasitshela ke ngedlalade lakho leli elile ngoma yena le ingoma.
Idlalade leli sicabanga ukuthi silikhiphe ekupheleni konyaka. So enyangeni ezilandelayo sabelisho sikhipha amasingo singo kuphela ukwenzela ukuthi sizame ukwenza ukuthiwa i-build up unyaka ukuthi ukuyaphela abantu sebephosa sebezazi zonke ingoma ezabe zikudlalade. I-idea yethu edlalade ngeyokuthi sithi Monday uSandra has been in the industry for the past 18 years mina lo. So njengoba kade ngise-industry for iminyaka yonke le eminingi kangaka, kade ngiqansi lada ukuhlangane lokunyume lokugiyalo lokhu qansi siya phezulu akunakuyehla ukuyela emuva phansi. Se-albhamu yake idlalade labe lisithi After Lada.
Lile ngoma eziluhlobo bani ziyahlukana yini laleyi ethiwa ingoma kumbe ziyahamba? ziyahambelana
ziyahambelana kodwa singaphindi sikhohle ukuthi vele thina singabantu besintwini ndabantwini bamasiko so zabona ukuthi kebe kuhlangene zona ziyena lezamasiko njalo ezamdlela engangizenza kudala but zami ukuzibambabamba kancane ukuthi zihambelane lesokwenzakala kulezi nsuku ukuthi lathi simuze ngezikhathi singasalela emuva sidlule ngabanye kodwa sihambe ndawonye labanye kodwa sifake khona ekhona vele esasikwenza ekuqaleni
hayi siyakufisela inhlanhla kakhulu Sandra ungavalelisa uZulu
ngiyabonga kakhulu umthwakazi omhle ihlale likwazi ukuthi impilo ilokhona othisele ukuthi ibe yikho khona ngiyabonga
lo ke bekungumhlabeleli uSandra Ndebele ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sicubungula ubunzima obubhekane labesifazana elizweni kanye lendlela abanye abaphumelela ngayo ngesikhathi kunanzwa ilanga lamalungelo abesifazana emhlabeni jikelele ele International Women's Day. Sixoxa lo nkosazana Magodo Ngamahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eyo Women of Zimbabwe Arise iWoza. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Inhlanganiso yakho yeWoza yethulele umphakathi ugwalo oluhlelayo njalo luchasisa ngodaba lwabesifazana ngeInternational Women's Day. Ungasichasisela ukuthi okuyikho okumqoka yikuphi?
Sasikhangela kwabesifazana eZimbabwe sethole ukuthi silamalungelo, silama-policies, imithetho ekhuluma ngezomnotho, ezokuhlalisana, ezamasiko, lezombangazwe. Umuntu wesifazane weZimbabwe yenelisa ukwenza lokho kodwa akayenelisi. Nxa sikhangela ukuthi impilo kamama walamhlanje siqathanisa lowe-Rhodesia. Ngoba sikhangela ukuthi 7 years sithole independence. Asikuthi sifuna ukubuyela eRhodesia kodwa siyaqathanisa ngoba yikho kwenzakalayo on the ground. Siyananza ukuthi umama weRhodesia ebengelamthetho emvikelayo, ebengelama-policies yami, ebengelana amalungelo amaningi. Kodwa besenelisa ukuthi apheke i-breakfast, apheke i-lunch, apheke i-dinner, asikele abantu bakhe imuli yakhe, idle, isuthe, ijabule. Enelise nokuthi aphume aye emashopu ayidinga lokhu ngabantu amashopu anjengabo-security zithethe amawuli azithumele amadoyila enzeni athole inzuzo yemali. Xa singakhala ekhulelo laphana ngichathe eRhodesia ubehamba kuphela ebhalisa ayeveletha. Kodwa singaqathaniswa kwalamhlanje okwenzakalayo umama olama-policies amaningi olemithetho eminingi olamalungelo amaningi oweZimbabwe kehlile ukuthi atheke 3 meals aphekele abantu bakhe aphekele imuli yakhe. Xa esiyesibhedlela khona ekhulele funa uyaveletha kumele aregister $25. Engarejista $25 le ngiyombheda kuphela. Uyizamile manje siyakhululeka ngahambe ephethe impahla zomntwana kuphele usane lwakho alikhangele ukuthi akuye. Kumele athole ukhothonulo omesihle spirithi. Konke kombe okudingakala nxa ubeletha sibili lokhona okuyikhipha ukhipha inkaba yomntwana ukuthi kofa inkaba yomntwana kumele uzithengele. Nxa unga-operatha kumele ube le kit yonke. So sithi sizibuthi khona kathi pho imithetho le yama-policies esilawo asinceda ngani nxa umama elawo kodwa edubenga kangaka. Yikho kusenze sabhala statement esithi no, kumele sisukume sibonte ama-policies they're not for window dressing, they're not for plain standing. Ukuthi sisilakho silakho kodwa ngapha sisifa kusibulala.
Libone ngani ingxaki yokuthi imithetho le isebenze kuyini?
Ababusayo abaphetheyo abalakho ukuthi bafuna ukuthi imithetho yabona uma usenza umthetho ukuthi ngibone ngibuke ngibakwazi ukuthi ngilakho kulokuthi ngisize abantu ikho kukhona eZimbabwe njalo kunye ngubonayo ukuthi nxa ngihlezi ephalamende kumele ngibone ukuthi kathi kungani kuthiwa omama ababelethayo babela ngihlale ngikhuluma ngakho kuze kubangene agcine bethi sesidine ngalowo mama yekela sibanike omama abakufunayo yabona sikhala ngayo thina njengenhlanganiso yokuthi omama silabo kuma-policies kodwa kabameli simple things. Ngiyathemba kwaba abaningi bephalamende abakwazi ukuthi khona omama behamba bethwele amakhothonulu besiya ngaphi besiyabeletha la mama-spirit. Nxa ungaba yindaba sithi ishubeke phansi ephalamende bengahlokoma obaba.
Kodwa bakhona abanye abesifazane ephalamende njengonkosikazi Priscilla Msiha Irambu Mshonga njalo ikhona ikomiti liyane yabesifazane i-caucus. Ungathi bona benze okweneleyo yini?
Ngiyamhlonipha kakhulu umama lo ngoba vele ukhuluma ngama-simple things noma abahlekwa yeyizo liyazikhuluma. so ukuthi ngawo mama abaningi ngombana bayamsekela i-committee leyo bayilandele le bekuthi selenzeni asifuni ukuthi lama-committees abe khuluma kuphela ngaphansi kokwenakala. Ezizinto ezimbabwe esinqinizelayo azidingi into eningi okokuningi, zidinga ukuthi u-announce ukuthi bomama ungasavumi ukuthi ubuyele ekhothoni lakungabe thina then ngapha on the ground ama-human rights defenders athi uba-announce ukuthi akukho emthethweni. But esibhedlele bayakwenza ngenxa yokuthi bakutshethi i-directive from Harare. So nxa yena uminister we-health engathi lokhu bomama lingawuvumi aso sikuvumi kuyafana kwezemfundo ngakhale ezemfundo igunya lokuthi siboycotte ukuthi i-constitution iyasivumela lo minister wafiwe wayiva isikhala zothi ukuthi bengaxosha abantwana akusengathi singaxosha abantwana siyasiyase khona. Ngiyakhumbula upristile wakwaba yinhlekisa kontanga ekhuluma ngokuthi omama isithunzi abo sesehlile ngenxa yokuthi bathenga ama-tenti izibhoza ngaphansi wokhothama waba yinhlekisa kodwa kwakuyi-issue angethengi into echayiwe laphana umama. Yabona
sizwile njalo sibongile ukuxoxa lawe. Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eyewoza. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo lwenu oluphathelane labesifazana. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Pambilini sike saxoxa lo Sandra Ndebele okwakhathesi ke sizwe ingoma yakhe ethiwa ingoma ngamafitshane njalo.
Kusukela kuzibandlela kusiya kunhlolanja ngoma ingoma ukuthi ngoma ingoma ukuthi ngoma ingoma yeli ngoma ukuthi ngoma ingoma ukuthi ngoma ingoma ukuthi ngoma ingoma yeli ngoma
makes you feel some kind of way it makes you feel some type of way.
Sandra Ndebele ethiwa ingoma isigqibela uhlelo lwethu lamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ibandla le-MDCT liqoqa ukutshengisela mhla ka-22 kuyonale inyanga. Kambe ibandla le-ZANU-PF lilungiselela ukuqilibezela na kukhetho luka-2018. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo elifisela impela sonto kumbe yonale esisele emfitshane emnandi. Sigqidibane njalo kuvikezayo. Igama uChris Gande lilala.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.